Sebebaningi abakubandla movement for Democratic Alliance asebesuswe ngenkani edale parliamente libandlale MTCT kanye le People's Democratic Party. Elezano phefu laxothisa umnumzana Killer Zivu kuphela edale parliamente elathi wayesenza sandando. Kulabanye bathi ibandla elibusayo lifuna ukuba yilo lodwa elibusayo elizweni njengalokho kwakufiswa ngowayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Umnumzana kucacaphulu osanda kususwa edale lepharlamente libandla le-PDP uthi ibandla le-ZANU-PF licatsha ngemithetho yelizwe ekubhidlizeni ele-MTC Alliance.
I-ZANU-PF ilawo amandla ngoba iphethe lesani situlo esokudicide ukuthi into le zingayisebenzisa. Abalamandla bangawasebenzisa lokuwa-abusa. And in this case, sithi amandla abana-abusing. Section 129 lona ulohlupho. Lama members of parliament niyakwazi kule motion afakwa ngu-Honorable Mliswa. Le motion esekelwa nguPriscilla Masihera. I-motion leyo thi kakwesulwe i-section naleyana ngoba i-section embi. Ngiyakhumbula mina ukuthi ngesikhathi se-constitutional making ngakhuluma because I was there. Ngathi, why are we doing this? I-section leyo izasihlupha kusasa. Iza abuswa and abantu bangazwisisi. Yikho ke okwenzakalayo namhlanje.
Wodwa umnumzana Eliphas Mashaba ofisa ukumela inketha edale lepharlamente uthi ngabazihluphi ngokwenzakala kubandla le-MTC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Thina kathesezwisiteni azange lizwe ukuthi akula abantu be-ZANU PF abakhrosileyo baku-MTC. Thina we are adding our numbers lokhu nxa ukuthi we are adding our numbers every day, which means silokhu siphula sisiya phambili. Njalo baningi aba-MTC abajoyinayo unannounced because ngabala mabizo. But laba abala mabizo abakhulunywa, but baningi esilabo lathi ngapha kuma grassroots abakhrosileyo abangena sizonke.
UMashaba uthi balakho unqoba kukhetho lwama-by elections loba lungenziwa namuhla.
Kathesi any other by-election sizaliqoba ukungazakeli ukuboni ngoba abantu beZimbabwe sebebonile iqiniso. Abantu beZimbabwe sebebonile i-vision kapresident uMnangagwa ukuthi kusa ilizwe nabo. Abantu beZimbabwe sebebonile ukuthi olalongo besilandela izibula lezi zisithi ziyasithembisa ukuthi nxa singavota bengasifakela amafremachina lama-airport emakhaya.
Umnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-MDC Alliance uthi ibandla le-ZANU-PF lingeke lanqoba elakhe kobulawayo.
Yebo kambe uMashaba uthi kabe sesabi kodwa engimthembisa khona uba uMashaba ukuthi njobe ngushado empi uzahlale isithunzi eyishado eyishado asoze afanqoba kwanafana engeda yindawo ye-MDC kubulawayo MDC Alliance liberated zone i-ZANU-PF vela ngeke wiwe. So uzahlala uyishado baba Mashaba. Izana ama-by elections silidle.
Akwaziwa ukuba kuza kwenziwa nini ukhetho lokuvala izikhexe ezijiwe ngamalunga edala lepharlamente axotshiswe libandla le-MTCT lele-People's Democratic Party. Ngimele i-Studio 7 ngise-Maryland ngingu-Kip Stube.